Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMabasa 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlangana kwePhasika le Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Abakholo lwesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholo emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lePhasika.
Yonke lesalo macathelana iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozane lisukuthi abahlangene sendawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Isipho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Woza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lePhasika silethulela ingxoxo lomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBelitani uAngelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lePhasika. Ingcwethi kwezokholo lwesiKristu kanye lenkokheli yalolukholo zithi ela lonyaka ikhefu liqakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasitshiyagalolinye lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lwesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezingcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu ubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula walethwa ikuzinikela. Kulokhu uhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili, uJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho oqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le holiday ye-independence lapha eZimbabwe hayi ayisiko kuhlela komuntu, kodwa ke ikuwelana kwezinto nje esingathi ke yi-coincidence. Into nje edanisayo ukuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu ke bayahlupheka.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele hatshi.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza SCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le independence kuqhakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo oqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lephasika liqhakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lephasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iphasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kobulawayo esithi angeke akhutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela. Amanye amaholiday la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePhasika.
Ikhefu lephasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo, uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamokhwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo-ke lolo ayisilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho-ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi liqala ikhefu lephasika abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bahambanga ikhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla lokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje-ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi yisikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Hayi, into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter, lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi, ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli, ngakeni sibambelele sibekezele, singalashi ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ukholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahli imithemba bakithi, kuzaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi, liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
Yikho kanye baba, kuqhakathekile sile ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni. Sabe sikhulekela ukuthi libe lokubelo, kodwa okuqhakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sibambelele kuJesu. Umuntu wazi uJesu yikho manje oqhakatheke kakhulu, ngoba okunye njengoba nansitsho nje kuyakuba lokubi kube lokuhle, impilo vele njengoba nasiyazi injalo. But okuqhakatheke kakhulu ukuthi la kukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu, ukholo lethu kumele singabi lokuthinta kuza khonapho. Ke kuqakathekile ukuthi sibe yilabo abakhulekayo, sikhumbula ilizwe lakithi, sikhumbula wonke amaZimbabweni abalapha kuleli labasemazweni mhlabajikelele. Kumele labo sibe sibakhumbula, siphakamise isiphambano sikaJesu, sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka, singalahli ukholo lwethu, singalahli ithemba lethu.
Lo-ke ngumnumzana Mpindebele, umfundisi obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Silokhu sikudaba lunye izakhamizi zeCholocho esabelweni sangenyakatho eMandebeleni ziveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhlaka 18 Mabasa, lona elinanzwe izolo. Besithi kubo yebo leli langa elihle, kodwa halilazithelo ezigabeni sabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeCholocho zithi lihle, kodwa izithelo zalokibo azikho, ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu, isakhamuzi seCholocho, uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Kuyafana ngavele kuyadura, izitulo kuyadura, yonke into ngifile kona yikho emagarajini, zithwele nzima vele. Hayi, independence wesiyadlala ngawo emagarajini kula mafiweli, yonke into iyadura. Bayavuma ukuthi yenza amabhondi, bavuma ukuthi yenza amarandi. Thina sisebenza egoli phela, sisebenza eZimbabwe. So egoli sithwele nzima, bathenza amarandi esitolo, amabhondi abavumi, bathi amabhondi abawafuni.
Umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane loNdlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula eCholocho.
Hayi, lona ilanga konke nje kuthule, ukhanya nje, kodwa hayi umomona uhamba kuhle, kodwa nje hayi kuthule kakhulu kubhizinesi, hayi akulalutho njalo ubona sihlezi kangaka.
Umnumzana Chamji Ndlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo.
Mina kandiboni kulilanga elihambayo ukuthi litshengisa uzibuse. So ke hayi, independence lapha khangani icubile le. Iyacuba kayi, siyohamba ngendlela esijwayeleyo.
Osakhulayo uKhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga, kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo.
Uzibuse is ilanga wona uright sibili, ilanga kumele silicelebrate, but nxa sikhangele isimo esikhona kikathesi akula ndingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse. Ngani umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthangi isinkwa sabe sikhwelile, izinto ziyakhwela, ama-salaries abantu akhwela kancane, kodwa uthola ukuthi izinto zikhwela kumbe ka-3 ka-4 kula ma-salaries abantu. So ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima.
Izolo eCholocho bekungela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu. Iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo kwesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisekuyangeni obesabekayo. Izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwe munye 39 ilizwe lathola uzibuse. Kodwa eCholocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana kwabantu emkhosini wokunanza leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho. Ngimu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabaningi ngaleli ikhefu lephasika. Thumelani text message unombolo ezithi 0012204650 4650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 0012024650318. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela kukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lenqubekela phambili? Okuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Anglestone Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi yejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa laye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afaka ama-conditions akwaziyo ukuthi asoza yenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye presidenti angisoze ngikhulume laye kodwa yena wehluleke ukuprova ekhothi ukuthi Mnangagwa urigile ama-elections. Sibone lo Mnangagwa laye elokhu ethi uyancinisa uChamisa belokhu bedlala umacatshelana. Iqiniso elikhona yokuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho yokuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxuphe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona inobaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches ebayenzi benza imizamo kodwa uhlupho esuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusuka labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwekomanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuzanu, abanye bakuMDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungwezanu, ungathi uyakhuluma ukuthi ungweMDC. So khona kukhanya kungathembani, yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le yenziwa ngabanye abantu abasengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Anglestone Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uZibuse Izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezama-bakeries kanye lenkampani ye-Silo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele yokuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena afuna amakhampani esenze konke. Kumele kube nama-business enza lokho hatshi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GMB, abo-Zinara, ama-Parastatals, abo-Tel 1 kule-corruption emangalisayo, kule-corruption esabisayo. So ingaba indlela na eyokuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule corruption esabisayo. Siyakwazi ATMB ufuel singathi economy yonke igcwele i-footprint e-corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa upresident Mnangagwa bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZANU-PF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi angiboni ukuthi ungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lomnumzana Masimba kuchira ingcwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastle Lega Premier Soccer League.
Kuphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqela eChikenini ngemva kokuba linqotshwe kwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastle Lega Premier Soccer League. IChikenini lingene kumidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalo kusigaba saphezulu, kodwa lichaywe nge-1 kanyali iqembu leNkezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyale lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yithobamunemunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leWangeli leFC Platinum eColliery. Iqembu leWangeli lemiklomelo yithobamunemunye okutsho ukuba lingahwitha ele Chicken Inn nxa lingathola loba wodwa umklomelo, ikanti iqembu leFC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kwele Chicken Inn nxa linganqoba eleWange ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo yedlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga leZPC Kariba, okuyimpumela elithiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingela ngitsho wodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kumidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala ibengujikilobhanqale leTel 1 kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasekubuya omunye. So lokhu bekukhangelelwe iresult leyo. Kukanti kodwa iqembu eleChicken Inn lapho edibane leqembu eleNkezi Platinum, ngokubona kwami iChicken Inn itshengi yatshengisele ukuthi hayi silela ikakhulu umdlalo abawudlala leqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaputani weDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume ground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi iChicken Inn yebo baqalise kuhle kodwa abakhanya abakabi liqembu eselijulile.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Capes United ngaseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela leHarare City ngaseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona lele Herentals. Elemanyika Diamonds lizadlala lele Mushwane Stars ngaseKipo, ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana lele Triangle United ngasePapa Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa nomculi uAngelini Mhlanga. Thank you.
Namuhla lusuku lwePhasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi sikange ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uAngie.
Igama lami ngu-Angelina Mhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane nase Nelspruit. Ngasengifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngimncane ngise-church and I'll spread lase lako sengwayo.
U-Angie waqala ukucula esemncane, ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kweleBhilithani.
Ngilama album ay 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's going to be a house music and it's beautiful. AUK ngisebenze labo Rebecca Malope beze bebuye lapha. Ngisebenze labo Sipho Makhabane, Benjamin Dube, mabebuye lapha. And then ngisebenze lamanye nje ama local artists ase UK. And then ngase ngisebenza la Lotechua Zama from Zimbabwe and Lebos Khobela.
Wabasanda usiphuma kulumsakazo weStudio 7 kuhlelo hoza Friday ngePhasika silo NG umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela kosengwayo and kwakuculwa laphana and ngiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngeke ngivume engayincediswa khona ngolokhu sengingonyama music. Usiphephelo aleyo-ke bayayithanda, even masikuma-show bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda ingoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju because kulohlala nami engafricherisha khona uTekshiwa Zama. Ngihlabele le ndo sakusa yi-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo kaAngie njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena uthini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe siyicula njalo. I-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon, and abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela. Inamba ngu 077-518-50685. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke u-Angie obexoxa lo-Ezra Chisa Spanda beseBhilithane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.